abantu bezinto abakobulawa ngenxa yokuthi imusic yabo iye phambili bamele beyimakethe internationally bekhangele beyond iZimbabwe. And uzakhetha amamusicians abakobulawa eyabe ehlabela engumaneja enguye futhi ozipromothayo. So kuqakathekile ukuthi amamusicians eyenze njengebhizinesi, futhi ungayenzi indlalade lakho kulo muntu ezakumalekela ibhizinesi yakho kulo muntu ezakumakethela. So more than anything yes, mbona ngani okwenza imusic eZimbabwe eyakobulawayo ingakhuli ngama-marketing strategies. Ngizananzelela ukuthi bakhona abantu abaphuma kobulawayo abahambe international, o-Black Mpolosi, o-Nobuntu, isinyuzi, o-Jazz has gone international. It is because basebenzisa ama-strategies atshiyene. So akulanto e-wrong ngemusic yakobulawayo, akulanto e-wrong ngabantu bakobulawayo, kodwa there's a lot engekho right nge-strategy sabo.
La voz de la justicia gustolanda ayo tengo más
siyabona abanye abahlabeleli abafana labo Japreza labanye abavele Harare ngale ungathi kuyini kahle kahle okwenza ukuthi bephumelele? Ayisiyo music yabo ebathengisayo
bayabayweli music yabo ngabe abathengisa, but bafake imali lapho kule music. Bacabanga ukuthi Japreza uhlabela isikhathi esinangemabhawa abantu beyelandaba layo, uyafaka imali, uyathola i-advertising, corporate support ngenxa yokuthi ingoma zakhe yabezi ezimaketa. So ama-shows yayenza. So kuqakathekile ukuthi abantu befake inhliziyo, akusoze kube into yelangelangela. Wathi umhluzi isikhathi uhlala ngabo-1974 uzaphumelela ngabo-1998. So kuqakathekile ukuthi umuntu uyenze i-strategy, ebone ukuthi imusic yakhe iyayithusa. Ayikhona ukuthi nje one day sivuka sicabanga ukuthi izathola ama-results.
Kodwa siyabona abanye abahlabeleli abavela khona ngapho kobulawayo njengalabo batsho ukuthi bangani sebephumelele. Kahle kahle bona abo abasebenzisayo ukuthi babayenzele i-marketing ngabantu ababe befuna imali eningi na?
Imusic kwesinye isikhathi kumakhetha awufuni imali eningi, strategy liyavumelana ukuthi yena lowo uphromothayo uzatholani, wena lawo uzathola, bese lisebenzisana nje libona ukuthi libona ukuthi lisebenza njani.
si amnotata Sabona bukati wako leza Enzo bukati wako kula yaka Kita lako tata ngele kukumse Nasu kuleleza Kuleleza Kuleleza
Tata Reza, Jesus, your Lord.
Oh, yeah, yeah, yeah.
We're
I hear things.
We're